okungimangalisayo ukuthi ngabhala incwadi ngibhalela idale lephalamende ngibazisa ukuthi ku-MDC silohlupho olobukhokheli okumele ukuthi bulungisiswe ngokuthi nje abantu bonke bekwazi ukuthi owayengu-president wethu ubaba uSankrai wasekhiya i-constitution ye-MDC ibhale ukuthi uma umkhokheli esesithini kumele kube le-extraordinary congress eyiyo ezakuhamba iyekhetha umkhokheli ozakhokheli ibandla le-MDC. So lokho ngikwenzile mhlaka 21 sile extraordinary congress eyiyo ezakuhamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela idale lephalamende ngilazisa ukuthi hayi ku-MDC silohlupho lobukhokheli. Yikho-ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalele incwadi sithi sengixotshe lo wana ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Ngimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikileyo sekuthiwa mina sengixothiwe ephalamenti. Lokhu angikuvumi ngokuthi ephalamenti kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi isapota luphi uluhi le-MDC kayisapoti olunye uluhi le-MDC. Sakhuluma thi namhlaka-18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-MDC, abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-MDC yoqobo, sizahlala siyi-MDC yoqobo eyafonywa ngo-1999 ehlonipha i-constitution, engafuni udlakela, engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labana yikho sebekwenzile otshanisa labanye bakhe. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiphalamende akukho emthethweni, angivumelani lakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu balukuhambisele phambili ukuthi kubonakale ukuthi udala lephalamende aluhloniphi, soluthethe bona uluhlu lathi linasapoti uluhlu lolu, kalusapoti uluhlu lolu. Iphalamende kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yini ngaqala ukubhala incwadi, bona sebethatha incwadi ebeya ngamuva sebeyithatha bayisebenzisa. Lokhu akuvunyelwa khona lokhu.
Manje ubone ngani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idale lo mthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe atreat-e ngendlela efana nayo, kumele ukuthi amakhosi abone ukuthi lokho kwenze ngiphalamente akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqali ukubhala incwadi ngibazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hhayi vele unkosazana kube wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona, lina hambanini kumbe liye emakhosi liyelungisisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yikhodi into esizakwenza, hatsho ukuthi yona iphalamente sisiba yikhodi sisiba yiye-decide-ayo ukuthi hayi thina sizafeva i-MDC le singafeva i-MDC leyana. Lokhu akuvunyelwa khona lokhu. Kutshengisela ukuthi iphalamenti isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.